Abesifazane abaphila ngokuthengisa ucansi bathukuza kwabemakho empilweni zabo kubasize kakhulu ngoba sebelolwazi olwaneleyo ngokuqakatheka kokulondoloza imizimba yabo. Unkosazana Terry Mwale ngomunye wabasebenza labaphila ngokuthengisa ucansi u-peer educator uthi useyibona inguquko selokhu waqala ukubambisana labemakho eminyakeni emine edluleyo.
Khathesi ngilabantu abaningi labo ngikhuluma lawe le ngenxa yena imakho. Indabantu labathi kudala besithi ayi uyakungaphumi lokho kodwa kathesi liyakuphumisa njani sekusegcekeni imako yakuphumisa ukuthi silitshele ukuthi kathesi sebekhulumile ukuthi uyazi ungesabi. Andi ngiyathaba kakhulu njengami abasaguli njengalokho ukuthi umuntu afihle sibuye egcekeni sengisithi sengimutshela ke.
Omunye njalo peer educator emakho ofuna ukwaziwa ngegama lokuthi Bonki uthi isimile iminyaka selokhu waqala ukusebenzelana labemakho laba eveza ukuba selumsize kakhulu ulwazi alutholiswe yile nhlanganiso.
Ngakho imakho incedisile njalo le ndlela sikhangele ukwehla kwegcikwane le-HIV and AIDS selehlile ukusukisela kulaphana izulu ekade likukhulu. Ya ngingathi njengomuntu osebenza labo kwesikhathi ngibahlanganela ngokubathengisela izinto ngiphakathi kwabo ngoba vele ngihlezi labo siyabafundisa so ngapho ngithi ngiphakathi kwabo ngoba lami ngiyabafundisa.
Uthi usebenza labasakhulayo ukubatholisa ulwazi kwezokuzilondoloza lapho besiye emacansini lalapho beqhuba imisebenzi yabo.
Ngiricha abantu abachiniyo ama-peers, ama-sex worker, labanye abantwana besikolo. Njengomuntu oke wasebenza labantwana besikolo mbabalisa. So kulula kimi ukuthi lanxa bebuya besizofunda kumbe bezobuza okunye abazokubuza njenge-subject lami engangibafundisa. Ngiyagcina ngifike ekubafundiseni ngokusetshenziswa kwamakhondomu, ukuzigcina kwakhe, indlela amele aziphathe ngayo. Njalo nxa engumuntu ophila ele gcikwane le-HIV, akutsho ukuthi impilo yakhe siphelile. Uyakwanisa ukuya phambili enatha njalo angakhululeka abekwazi ukuthi ngingatshela abanye bakhona ukuthi bamncedise lo kathesi kunje nxa isikhathi sami sokunatha sesifikile because ukuthi hayi Bonki thatha phela into leziyana unathi.
Osaphethe isikhundla sokuba ngumqondisi wemakho umnumzana Kudakwashe Gumbo uthi bakubone kufanele ukusebenzelana labaphila ngokuthengisa ucansi ezishabane ngemva kokunanzelela ukuba luyasilela ulwazi kwezokuzivikela.
Inguquko sikhona sibili siqalisa abantu laba babe lolwazi olulutshwane masikhangele okwe-HIV lama-STIs kodwa ngemva siwatrainini kwatholakala ukuthi khona sebelolwazi oluningi njalo futhi batshengisela ngokuthatha kwabo engathi ngamakhondomu abawasebenzisayo ma besiye emacansini. So khonoko kutsho ukuthi khona ulwazi olwangena lugcina lusenza ukuthi kona batshintshe the behaviors yabo.
Abesifazane abaphila ngokuthengisa imizimba yabo laba bathi sebefunde ukuba imali ayiqakathekanga ukwedlula ukuzilondoloza bona ngokuzivikela ukuba bengathelelwa igciwane lengculaza kanye lemikhuhlane yengulamakhwa ethathelanwa emacansini. Ngimele iStudio 7 ngisezishabane ngingumevisi Gama.